Inkansili yakobulawayo ihle yazisa ngeviki edluleyo ukuthi kusukela lamuhla izaqala ukuvalela abantu amanzi okwamahola angamachumi amabili lane 24 hours okulusuku lonke endaweni ezifana leLockview, iSunning Hill, iMalenz, iRiverside, iWaterford, iManningdale, iWillsgrove, iBenavista, iDouglasdale, iFortune's Gate, iSelbourne Park, leMatshamhlophe, umasipala uhle wavala amanzi izolo wazovula namuhla. Uhlelo lukamasipala luveza ukuthi uzavala njalo amanzi lawa kwezinye indawo ngolwesine, kwezinye ngolwesihlanu, kuthi kwezinye njalo avale ngomgqibelo. Umasipala uthi uDubo ukuthi amadamu akhe aselamanzi amalutshwana. Uthi njalo usemile ukudonsa amanzi edamu lemzingwane ngoba selithile. Nansi isikhulumeli sikamasipala unkosikazi Nesisampofu echasisa.
Ngithanda ukwazisa izakhamizi zakobulawayo ukuthi kusukusela kuyayo ngomvulo idolobho lizangena ku-24 hour water shedding. Lapho isabe sivala khona amanzi kanye ngelanga ngeviki. Amanzi sabe siwavala kuma residential areas wonke, si exempta kumbe singavali kuma areas e industry lama areas e business engathi CPD, e-commerce and industry. Ama engineer athe khangela abona ukuthi amanzi malutshwana. Ngeke sasifika ku-21 months singangenanga ku-water shedding. So esesikunanzelele ukuthi si-conserve amanzi lawa, kufanele ukuthi sike siqalise kathesi so that si-stretch amanzi until the next rainy season.
UMampofu ukhuthaze izakhamizi ukuthi zilondoloze amanzi njalo zilandele izilinganiso ezahlelelwa umuzi ngomuzi yikhansili.
Injiniya athe khangela abona ukuthi amanzi malutshwana, ngeke sasifika ku-21 months singangenanga ku-water shedding. So esesikunanzelele ukuthi si-conserve amanzi lawa, kufanele ukuthi sike siqalise kathesi so that si-stretch amanzi until the next rainy season. Lokhu kutsho ukuthi amanzi sabe siwavala langa linye ngeviki. Sivumela abantu ukuthi sikhonzele amanzi kumbe silondoloze amanzi ngalelo langa. Kodwa esikucelayo kakhulu ngoba sabe sivula amanzi kwamanye lawo amalanga ayiviki. Okuqathekile njengezakhamizi ukuthi nxa amanzi ekhona siwalondoloze, singadlalisi kumbe singawasebenzisi mihleyane. Esikunanzelelayo ukuthi i-water rationing iloke ikhona. Esikucelayo futhi ukuthi izakhamizi zisebenzise within their daily water ration, benga exceed, singa consume beyond our water ration ngoba sicina sisiba lama penalties esibona ama bill ekhwela.
Abahlali bakobulawayo bona bakhala ngokuthi ukuvalwa kwamanzi lokhu kulakho ukubangela imikhuhlane edalwa ingcekeza efana lesihudo sekholera. Isakhamuzi seChabalala unkosikazi Agnes Ndlovu uthi udubo lwamanzi solusiba ingxenye yenhlupho abavele bebhekane lazo ezifana lokuqonga kwentengo yempahla ezitolo.
Lokho kuzima sokuyikufa kwabantu. Siyesaba nomuhlezi ucabanga ukuthi izinto yikudura bani kholokho. Abantu bayakuyanga sizadlani. Umuntu ngumuntu ngokudla, umuntu ngumuntu ngamanzi. Nxa amanzi ezakhwela kangaka lokudla ukhwele kangaka, asisakwazi ukuthi senzeni, sesiphambeni emakhanda.
Amazwi kamaNdlovu agcizelelwe ngolwela amalungelo oluntu unkosikazi Cora Ndebele.
Kutho ukuthi ngesikhathi izwelisina kuyasongasela amanzi abantu sokusenziwa irationing. Isimo saqhubeleke sibe sibi ezweni, kubi ngesikhathi kusuyavotwa. Kuqakatheke ukuthi abantu bavote bawonanzelo ngoba isimo sibi esikudingayo lithinta ukuthi izinto zibe ngcono. Ukudla kukhwelile 100%, accommodation 100%, transport kukhwelile 100%, ibond eseliholwa ngabantu being rejected as strong. Things are getting worse, bad. Uphila kuqhubeka kusiba nzima emuntwini, ku-ordinary person on the street.
izakhamizi zikhuthaza umunicipala wakobulawayo lohulumende ukuthi bagebhe izibholane ezinenyi kanti lokwakhiwa kwegwayishangani dam kuqedwe ngokuphangisa ukuze luphele ngokuphela udubo lwamanzi kuleli dolobho. Ngimele umsakazo we Studio 7 wobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.